Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ndivuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesibili mhlaka 8 kuNkwekwezi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje uhulumende uthi uzakhuphula iholo lababalisi abafuna ukukalala umsebenzi. Umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga uthi ilizwe leZimbabwe lizakwenza ukhetho olubalulekileyo njengalokhu okuthenjiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abaphila ngokuthenga nokuthengisa impahla bamukela ngenjabulo imfundiso yokusebenzisa ulwazi lwakwalezinsuku ebulenjini be-intanethi.
Sithe uhlelo lusithi i-on-site digital vendors project. Sithe ama-vendors alezinsuku kaseyolana chama phone but now sechaya ama-smartphone.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi kazikacabangi ngokubuyela ekhaya.
Akumelanga ilizwe liswele awotitsha babo, odokotela, onesi. But ukuthi sonke sivuyele akulincedi ilizwe. Abanye bethu bamele bahlale phandle khona sizafunda okwenziwa ngamanye amazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende usethembise ukuthi uzakhuphula iholo lababalisi lezinye izisebenzi ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10%. Lokhu kulandela isinqumo esithethwe ngezinye inhlanganiso zababalisi esokuthi bazakhalala umsebenzi lamhla. Iphephandaba leHerald libika ukuthi uhulumende wenze umhlangano ngomvulo lenhlanganiso ezimbalwa zababalisi kwaxoxwa ngenyathelo likahulumende lokukhuphula kancane iholo lababalisi. Inhlanganiso zababalisi zithi zinika uhulumende amalanga amahlanu ukuthi akhuphule iholo lazo. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi sithola $253 ngenyanga. Abazali bahambise abantwana esikolo izolo lalamhlanje loba nje bekulembiko eveza ukuthi ababalisi bebefuna ukukhalala umsebenzi. Ophethe isikhundla sikamongameli okwesikhatshana uRetired General Constantino Chiwenga uthi ilizwe leZimbabwe lizimisele ukwenza ukhetho olubalulekileyo lonyaka oluza kwamukelwa ngabantu bonke elizweni lemhlabeni wonke jikelele. Umevisikama usethulela lolu daba.
UChiwenga wethule amazwi la izolo ngesikhathi evula okusemthethweni umthethwandaba weHigh Court eMtare osanda kwakhiwa edolobheni leMtare. Uthe kumele ukhetho lwenziwe ngendlela eqondileyo njengoba okwamanje sekulohulumende owehlukeneyo lokamnumzana Robert Mugabe owasuswa esikhundleni nyakenye ngumnumzana Emmerson Mnangagwa encediswa libutho leZimbabwe Defence Forces. UChiwenga uthe abantu abakumabandla ayehlukeneyo akumelanga bakhandane ngamatshe lezagila ngenxa yezombusazwe. Ugcizelele esithi okwamanje sebecele abantu abaningi kakhulu abavela emazweni atshiyeneyo ukuthi bazebona ukuthi luzaqhutshwa njani ukhetho lwelizwe leZimbabwe lonyaka. Kodwa abanye abantu abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi uChiwenga uyazikhulumela nje esenzela ukukhanga abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. Umnumzana Njabulo Ncube obona ngezokuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uthi okukhulunywa nguChiwenga kayisikho kwenzakala elizweni.
Bayala kathesa ukuthi abantu bephiwe ama community radio stations ngoba uhulumende yena uthi khona ulomcabango wakhe ukuthi i community radio station icho yathola ukuthi bona kulokuthi iHarare kumbe iBulawayo iphume iphiwe i community radio station bona bathi khona ama community radio station kumele iphiwe abantu abasemakhaya. Labo abantu beHarare bayayifuna i community radio station ungahamba e South Africa iJohannesburg ila ma community radio station ambani ukukhuluma ngama TV ama TV bakume ngawo ukuthi imonopoly ye ZBC iza esulu kodwa ngakhangela ukuthi iZimbabwe yayiqala ukuba le television, iSouth Africa ngabe le television ngo-1960, iZimbabwe yaba le television ngo-1957, South Africa yabuya ngemuva ngo-1971, kodwa lokho esile television eyodwa.
Uncube uthi bekungezwakala ukwethulwa nguChiwenga nga ukhuluma ukuguqula imithetho egoqela okuqhuba ukhetho owe-Electoral Act oyiwo amabandla aphikisa elibusayo ekhala ngawo. Uthi ungeke kwenziwa ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe kungaguqulwanga njalo le mithetho enjenge-Public Order and Security Act lobizwa ngokuthi yi-Access to Information and Protection of Privacy leminye eminenge okumangalisayo okumele ihambelane lesisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Khudzai Khwangwari obona ngezokuhlelwa kwenhlelo kunhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi uhulumende angeke akhuluma ngokwenza ukhetho olubalulekileyo njengoba esehluleka lokuthi avumele abantu ukuthi bavule imisakazo yabo. Uthi lo msakazo welizwe okhona okwamanje oweZimbabwe Broadcasting Corporation usekela ibandla elibusayo, hathi wonke amabandla njengalokhu okumunyethwe iziqondiso zenhlanganiso ye-Southern Africa Development Community. UKhwangwari uthi okwenziwa ngumsakazo we-ZBC kuphambana njalo lesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Angiboni ukuthi uyakhuluma iqiniso. Thina asimthathi serious, asibona ngani ukukhuluma iqiniso, sibona ngani uyasibhoda njalo sizaba lokhu singigeja ukuthi phume egcekeni. Ngoba atikhadi sikhuluma ngendaba yemacommunity radio since 2001 sikhuluma ngendaba.
Umnangagwa leziphathamandla zebandla leZANU-PF kanye lohulumende sebekhulume kwazwela ukuthi bazakwenza ukhetho olubalulekileyo lonyaka. Ababona ngokwenzakala elizweni abagoqela amalunga edale leSenate eleMelika abasanda kwethekelela eZimbabwe bathi uMnangagwa sephelelwa yisikhathi sokuthi afeze akutshela uZulu ngokhetho afuna lwenziwe ngendlela eqondileyo. Amalunga ebandla elibusayo wona athi kusobala ukuthi kuza kwenziwa ukhetho olubalulekileyo lonyaka eZimbabwe njengoba uMgabe sowasuswa esikhundleni loba nje echaya phansi ngenduku esithi waphuma esihlalweni sikamongameli ebanjwe ngentambo libutho kanye loMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla kobulawayo bamukela ngenjabulo imfundiso yokusebenzisa ulwazi lokusetshenziswa kwezilezi nsuku ebulenjini be-intanethi ukuthi bathengise impahla yabo kanye lokulondoloza ubufakazi bokuhlukumezwa ngamapholisa nxa besebenza. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Izifundo lezo baziphiwe inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association koBulawayo. Inhlanganiso le ithi ijonge ukufinyelela abathengisayo abangamakhulu amahlanu ukuze babe lolwazi lokugcina ubufakazi bokuhlukuluzwa ngamapholisa lokunye okungabe kubakhathaza ukwenzela ukuthi kubaphathise. Umqondisi wenhlanganiso le uMnumzana Michael Ndiweni uyalandisa.
Siqoqe ama vendors ayinhlanganiso yethu ukuthi sizobafundisa esingathi ngesikhiwa i-digital literacy ukuze benelise ukuthi batshele umhlaba kumbe uZulu ngendaba abahlangakazi emsebenzini wabo ezifanana lokuhlukunyezwa imithi ngamapholisa e-City Council ngendaba zobugwelegwele ezenzakalayo abantu bedinga izimali kubo zothenda zokuthengisela lokuthi babekwazi nje bengatshiwa isikhathi. Sithe uhlelo lolu sithi i-on-site digital vendors project. Sithe ama-vendors alezi nsuku kaseyo lana cha amafoni but lawa secha ama-smartphone bayafundiswa ngokuthi babhale ama-small stories, bathatha ama-video, bathatha impikitsha, bathumeze kubo-Twitter, bafake kubo-Facebook.
Obefundisa lapha uMnumzana Divine Dube uthi izifundo lezi zijonge ukuphathisa abaphila ngokuthengisa ukuthi basebenze njani lokuthi babe lolwazi lokuveza obala imisebenzi yenkohlakalo ikakhulu emapholiseni.
Asilethemba ukuthi zabaphathisa ngendlela ezimbili. Indlela yokuqala ukuthi benelise ukuthengisa impahla zabo, kumbe ngithi khona ukuzitshengisela ebantwini besebenzisa i-social media esikuthi ngesikhiwa i-marketing. Njalo kuzabaphathisa ukuthi benelise ukuthi inhlupho abahlangana lazo, benelise ukuzazisa umhlaba wonke, njalo beqoqane labo ukuthi bangazimela njani, njalo baphumela amaqhinga njani, njalo benelise ukuthi laba ababakhokhelayo benelise ukubazisa inhlupho zabo besebenzisa yona i-social media.
Omunye ophatheke ezifundweni lezi unkosikazi Janet Sibanda uthe izifundo lezi sezimvule amehlo, usekwazi ukuthi ubufakazi ulakho ukubugcina nxa esemangala udaba lwakhe.
Engiyenza ngibe ku-BBTA semfunde okuningi okungenza ngiphilisane labantu bakamunicipality. Njalo abantu bakamunicipality kukhona okunye lathi abasihlukumeza ngakho esisuke thina singakunanzeleli, sicaba ngokuthi yilaw. So seninanzelele ukuthi lanxa ngihambisa umbiko wami ngingawuhambisa njani ukuze uzwakale ukuthi hayi into le iyenzakele sibili. Ngoba isikhathi esiningi yabe uzakhuluma ngomlomo, but kuthi emlonyeni laphana uyabonga labo fakazi bokuthi hayi into le iyenzakele. Kodwa ke i-BBTA sisivule ingqondo yasenza saba lolwazi lokuthi ngakwanisa ukukurekhoda nje kumbe ngikushuthe ifoto.
Abaphila ngokuthenga bethengisa laba bahlala behlukumezekile emgwaqweni, bexotshaniswa ngamapholisa, bethathelwa impahla kwezinye izikhathi, abanye bayatshaywa, kodwa amacala akhona avame ukulahlwa kumbe ukuphikwa ngenxa yokuswelakala kobufakazi. Iningi labo ngabantu abalemfundo emqoka e-O-Level, kuthi abanye ngabalahlekelwa imisebenzi ngenxa yokuvalwa kwamakhampani. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zesigabeni seZibalongwe eTsholotsho ziphakathi komsebenzi omkhulu wokuzakhela isikolo. Okwamanje sezicela usizo njengoba abantwana sebeqalisile ukufunda bengakaqedi ukwakha. UBenedict Ndlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Zizitshayela izandla izakhamizi zeZibalongwe eTsholotsho kulandela ukuqalwa kwakhiwa kwezindlu zokufundela esikolo esitsha seZibalongwe Secondary kulendawo. Izakhamizi ziqale lolu hlelo ngozibandlela ka-2017. Ngemva kweminyaka elikhulu isikolo seZibalongwe Primary School sakhiwe, imizamo yokuthi kube le-secondary ebelethwe yilesi sikolo ibilokhu isehlula. Lokhu bekwangela ukuthi abantwana abaqeda u-grade 7 kulendawo yeZibalongwe bahambe imimango emide kakhulu besiya esikolo ezinjenge Skente leNemani Secondary okungumango owedlula amakhilomitha alijumi. Isakamuzi seZibalongwe osebenza kule South Africa kanti nguye njalo onobhala uhlelo lokwakhiwa kwalesi sikolo umnumzana Athwel Ngwenya uthi baqale kwakha lesi sikolo ngoba inengi belivele lihle liphelele kugrade 7 ikakhulu amantombazana njengoba bekusiba ingozi enkulu kibo uhamba imango engaka.
Babanye bahamba isikhathi eside kakhulu, thola ukuthi umntwana uma esefika esikoleni kasakwazi ukukonsentrata emabhukwini akhe, sengumuntu ukhathele umisi noma efunda noma uthise efunda ezifundweni zakhe kasakwazi ukukonsentrata kulezo zinto lezo. Siyacela phela lo government ukuba ngabe ngasingenelela kule project yethu isebenze sesiphele.
Nakwelinye icele isakamizi sakulendawo umnumzana Lamek Ncube uthi konke osekwenziwe khathesi konke kwavela kuzo izakhamuzi. Ngo-2017 izakhamizi zakulendawo zeqoqa imali ephezu kwezinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha amarandi. Umnumzana Ncube uthi yizo futhi ebezitshaya izitina, kanti ke ziyatshintshana ukusebenza mahala kulesi sikolo.
Ngikhuluma okwamanje sithengile imethiriyeli, sesiyenze islip seclassroom block esesingakho ke manje ukuthi bona kuphakame umduli. Uma uqeda ukuphakama umduli ke sesikhangelele ukuthi sithole usizo kumadonors basincedise ubane sithole i-roofing ngoba abantwana bafunda sacela ama-block ayi-2 e-primary.
Uncube uthi ukubhaciswa kwabantwana beZibalongwe secondary e-primary sokudala uhlupho lokuminyana okukhulu.
Next year besikhangelele ukubona u-form 3 lo-form 4 baphume baye ngase-secondary. Yiko besinesicelo ukuthi ama-donors siwathole basincedise ukubana sifake i-roofing nama-toilet le-teacher's cottage. Yizo into besicela ukuthi khona sizithole ngokuphangisa. Siyakhalaza ukuthi kana umphakathi wakithi osizwayo kumbe ongizwayo basimukele basilekelele
ngokukhathesi lezi sifundi lampo ezibhaca khona eprimary zifunda zihlezi phansi ngoba akula zitulo lamathebuli okwaneleyo abanye bafunda bengela amayunifomu ngoba abazali bengela mali yokuwathenga izingwalo zokubhalela ezokubala lezinto zokubhala ngokunye abakudinga kakhulu abafundi bakulesi sikolo ngokwamanje izakhamizi zalindawo ezise-South Africa zikhipha ama-50 rands ngenyanga kodwa limali ayifiki ndawo izakhamuzi lezi zithi zifuna ukuthi kusiyafika u-2020 lesi sikolo sibe sesiphelile ngakho zithi kudingeka usizo lwesiphangiphangi ukuze leli phupho lifezeke Ministry of 7 Johannesburg in South Africa, New Benedict in Chapo.
Yebo, Ntswakazo Muhle. Beligwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 lagu 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni etsulethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umqondisi womsakazo we-Voice of America unkosikazi Amanda Bennett uthi kubi kakhulu okwenziwe nguhulumende wakwele Burundi osemise ukusakaza kwe-VOA okwenyanga eziyisithupha. Unkosikazi Bennett uthi kuyayangisa ukuthi iCouncil yeBurundi National Communications Council ithethe isinqumo sokuvimba umsakazo we-VOA. Uthi abantu abaningi bathola imibiko ejulileyo ethulwa ngumsakazo we-Voice of America kwele Burundi. Unkosikazi Bennett uthi ukuvinjwa komsakazi we-VOA kuza kwenza ukuthi abantu bengatholi izindaba ezilohlonzi. Uthi ilizwe leli lenze lokhu kulandela umkhosi wokunanza okwethulwa zintathelo ezindaba o-World Press Freedom Day. Uthi loba kunjalo abantu balakho ukulalela umsakazi we-VOA osakaza ngesiKirundi leKinya Rwanda ku-shortwave ebulanjini be-internet kanye lakumagagasi awe FM asemazweni angcelelane lele Rwanda. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kazingazimiseli ukubuyela ekhaya okwamanje. Zithi zizwile okwethulwe ngumnumzana Nelson Chamisa owethelekelela kwele Bhrithani okwamanje otshele abanye babo abahlala kulelo lizwe ukuthi kumele babuyele eZimbabwe enganqoba kukhetho oluzayo. Omunye walabo abangasoze babuyele kwele Zimbabwe ngesiphangiphangi unkosikazi Talenta Ncube.
UChamisa ukuthi ukukhuluma kwakhe into ayebezikhuluma lanxa zizwisiseka kwesinye isibanga but uyenza okokuthabisa okomuntwana ozanga nthiwa ucamba amanga ngoba akudingeki ukuthi sonke sibuyele. Kodwa obekusenzakala akumelanga ilizwe liswele awutitsha babo odokotela onesi but ukuthi sonke sibuyele akulincedi ilizwe. Abanye bethu bamele bahlale phandle khona sizafunda okwenziwa ngamanye amazwe sibe sithatha lokho esikufundayo sikuhambisa sisiye ekhaya. So omunye lomunye ulendawo uloncedo angaluletha elizweni. Le mali ethunyelwe ekhaya iyanceda. Amazwe anjengabo Israel kuyaziwa ukuthi Israel iyenze kwenzayo kathesi ngenxa yamajuda agcwele yonke indawo emhlabeni behambisa izimali besebenzisa amandla abalawo ukuthi babe bekhuluma labo benyikinya like amajuda ase-America siyazi ukuthi kwezombusazwe baya bephosela bayafaka izimali zabo balalelwe kwenzakale abakufunayo.
Nxa ukuthi sikhuluma ngakhonokho sibili wena awubona uthi ungabuyela eGazi bilo sithi ah sokubuza iMTCT.
Hayi angikubona especially ngendlela la ayenza ngayo ngoba akangisuthisi la ukuthi asikho ukufaka uEvu B ubiselwe uEvu A. Oyena lakho ukuthi nje sitshintshe ukuthi ke sibone ukuthi omunye umuntu engayenza njani but ukuthi bo yena nguyola ole olama olempendulo ngezinto zonke angikholwa but ukuthi nje since ilizwe lethu selivele selivulalekile so ukuthembele ukuthi obuyayo la yotshintshayo akalamandla anjengamandla aphethwe izano kathesi ukuthi yebo lanxa iMDC ingangena ayehluleke but sikade sabantu sebelakho ukuthi babelokhu besibatshintsha simele sibatshintshe sibatshintshe size sithole umuntu onguyozayo bangathiwa uyayazi into ayenzayo.
Wena so ngokubona kwakho ungabuyela nxa kuyukuthi susuthisekile silo ukuthi hayi lapha okwalapha lokwele Zimbabwe sokufanana.
Ukubuyela kathesi sokusuka kube nzima ngoba kathesi abaselanto yokusithengisela phela ukuthi ekhaya sokukhona ukuhamba siphenduka yebo but ukuthi ngithi mina ngiyabuyela ngoba into sasusa ekhaya singafuni but kathesi ukubuyela sesinabantwana ingxenye ukuthi ngithi ngiyabuyela ngiyafuna ukubuyela sibe ngasengiqedile lami ngasengisiyabhentena ngiyebhentenela ekhaya ngibe ngithatha imali zami ngapha ngisiyazisipende ekhaya but mina abantwana bami ukuthi bazangilandela ngisela ishuwa lakho so kho abanengi bethu kathesi esingakwenzayo ukuthi sisabe sihamba siyehlala ekhaya sihlalahlale siphenduke khonapha lapho esesivele sesiyenze khona impilo ngoba impilo zethu azange zime sasuswe eZimbabwe sasingakuthandi but ukubuyela kwangkhona sokunzima ngoba sesigxililela lapho esikhona.
Lo ngunkosikazi Talenta Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, ubekhuluma ne-Studio 7 ese-Dallas, Texas. Siphinde saxoxa njalo lo nkosazana Nosizwe Moyo ohlala eVirginia.
Ukufuna kuya ngokuthi imisebenzi abayifunayo ikhona, lemiholo yangikhona ingasupporta imuli yabo. Ngoba abantu abaningi banabantwana bamele bezikole zimele zibhadele. But nxa ungasoze uhole imali ekwanele impilo yakho, why would you leave umholo okuphilisayo? I mean abanye bakhona, I guess, you know, it's a noble cause. We realize, you know, what to rebuild. But we are also on an individual level. So I mean, yeah, anyone in Afunu Muhammad, over, you don't know yet. And, but you know, I'm going to go to public school, that is why I'm America. What about when there's a lot of reference for the one over the strike one? When my over to betray MDC, only in one corner is not the end itself. And, which one over to our winning, even though it's a kid. Romans is one.
Wena ufuna ukuthi ukukhulweni sibili ukuthi kube lo tshintsho olubonayo ukuthi abantu bebe lengqondo yena leyo ungabe sokutheni sibili ngombono wakho?
Mina engikukhumbula ngimncane engangunanzelela khathe sengingumuntu omdala ngingawuphasisa ngisithi abantu abaningi ababesebenza even kungasiwo umsebenzi omangalisayo but abantu babephila kuhle amatitsha sibili babekhanya iyadi yakhe i-smart, you know, mina layo i-smart abantwana bakhe ba-smart. These days, abati chaba, iba ba aba lokuza, aba sutega. No, ama civil servants, babe, umwa y civil servants, sibi wawo umsele to mangalisa, uti ya. Nino umsevens, the civil servants, elu hulmen, iyo.
Mm-hmm.
Nino disabant, nile pension yam, ino abanda anwa mlabo, wafunda skulo, eskolo sele se government, ipapi, kule sizwa. But kati eski, usabona gala in. So long as umundu, the average person, singati, if the average person that one is with either impido or average, I don't think it's inspiring enough. I don't think one of us started it, you know. We're going to have them as a little bit. Ngiyokuthi abantu bangwe not ukuthi ngothi bawinile right uyanini London
ngoba
abantu bayabe cheese ezini.
Wena ungabe ufisa ukuthi bakukhange ngani kuyinokonga kwenza ukuthi sibili uthi ya sebenqobile?
One thing, you know, enye into engikhumbulayo ngimncane lapho esasiqala khona elocazin esindawayo, you know, ngafunda esikoleni se-government singathi i-public school sibili. Sasifunde nabantwana babominister sonke sasikade ibhas nokukwazi ukuthi lwani ngomtakazibani bani umphathi intambo wathi you know sonke sasikade ibhas sifanane sibili kube lokuyi-equality but kathe sokulo sokule lokuzenza ngathi ngisindele i separation ukuthi ukuthi abantu sebefuna ukuphila kodwa and ukusebenza kuhulumende ngokubenefita wena ngokuthi as an individual as opposed to ukuthi usebenzela abantu.
So yeah,
manje ngasikhangela emazweni nangu the other day bebekhuluma kumbe ngolokuze ngo-prime minister we-Netherlands okay ochova ibhasikile esemsebenzini every day i-progress singabhasi kubona ama-convoy ezimoto ezingu-2 kumbe ezingu-3 sesenza i-progress lokho kwezimoto ukuthi one time zingu-20 next time sezingu-50 that's not progress. Ama-convoy yizo izinto abafuna uku-impressa abantu ngakho instead of guys instead of ukwakha umgwaqo okhanyayo. No, umuntu ufuna ukuwedela izimoto akukhonva. Umuntu ufuna ugqoke isuti esmart. Abantu wenzele.
Lo ngunkosazana Nosizwe Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia, ubekhuluma le-Studio 7 ese-Ashburn kwele Melika. Okwamanje silo umnumzana Oscar Ncube ohlala kwele Botswana, uthi sizwe ukuthi kuthini ngodaba lolu. Baba Ncube, utshona uvuka njani?
Ngivukile nkosi, livuka njani lana?
Hayi, sivuke kahle sibili. So ke umnumzana Jamisi uyacela sibili ukuthi hayi abantu nxa ilizwe leZimbabwe lingakhululeka, uyacela ukuthi libuyele kwele Zimbabwe. Nxa ukuthi yona iMDC isiyiyo esezibambe esidukwini yena ngumongameli, wena ukubona njani khonokho?
Hayi, ngumkhumbulo wesiphukuphuku, ukhuluma inkulumo yomntwana uthi makuwile yena abantu kababuyele ekhaya, makungabuyelananga yena abantu kabangabuyele ekhaya. Yena kathi bakithi ozanqoba ekhethweni sicela ukuthi limsekele, yiwumkhumbulo wendoda lo, hayi okokuthi makuwine mina buya nini, makungabuyanga mina kungawinanga mina hlala nini khonapho, kutshengisa ukuthi makungawinanga mina lwanini lilwela ukuthi mina nginjani ngingene embusweni. Uthamisa ngumntwana lanxa engawina ye kodwa ngumntwana ongelangqondo ezivumbekileyo, yena kakhulume njengendoda ukuthi atshengise ukuthi ungumuntu owakhayo, ungakhaleli ukuthi konke kakuye kuwe. Hayi bakithi, oyabe winile asimsekele nini sivuse ilizwe lethu, yikho esikufuna ukuthi sikuzwe kumthungameli. Ke ngibe sesithi-ke khona ukuthi bagijime bayetshela abantu ukuthi kababuye ekhaya, babuye ekhaya kodwa ngeqiniso lonke ukuthi bazokwenzani. Umuntu uchuda ngawini umuntu okweZimbabwe, iZimbabwe lanxa kungaba khona winayo ukukhuluma iqiniso mangikhangele ilizwe lethu silunge lanxa bengenza kuthi kuzasithatha 10 years nanxa kungawina yena uChamisa 10 good years ukuthi into zibe right zonke zikho.
So wena khonapho ke ngincube ngikubamba umlomo ukuthi wena ngokufisa kwakho sibili ubonani ungabuyela sokuthen ekhaya.
Ekhaya ukubuyela kumele mbuyele noma kusiphi isikhathi, ayikhona ukuthi noma senothile noma ngilokho ngelathi. Okukhona ukuthi isikhathi kulesikhathi sokuthi kufanele ukuthi la ubuyele ekhaya uyokwenza izinto zakho, uhlale phansi uphumule. Akumnandi ukuhlala emazweni abanye abantu zihloko zama, awula malungelo aqondileyo noma ulamaphepha noma kawula maphepha, amalungelo akho afinyeziwe. Awungeke wenze okumele okufanana labanikazi belizwe lona lelo. Khathesi kunjoba sinje, ma usiye esibhedlela awubhadali njengabo ubhadala imali edlula bona, kodwa ma usekhaya ukini ubhadala imali ekhangelekayo. Okuqakathekileyo ukuthi kini, yikho abalungu behlala besithi home is the best, ikhaya liqakathekile ukwedlula lapho ongazange uzalelwe khona. Abantu babethu ma singabazalele emzini yibo abazizwa bekhululekile ngoba bezibona ukuthi basekhaya. Thina ngaze uyehlala eLondon kube iminyaka emingaki, akumnandi zihlobo zami ngaze ube le mali eningi uthini, kulungile ye, kodwa-ke kayisikho ozalelwe khona okujwayeleyo. Lanxa bekhuluma ngeke uzincomona ukuthi I'm at home useLondon ungazalelwanga khona. You are at home ngamaphepha walungisileyo asesithi wena uzalwe eLondon ngumLondon, kodwa kiqiniswe ukuthi kawusuye
bazaaloiforena. Ye Encube baba, sibonge kakhulu, ungadinwa kusasa.
Kulungile nkosi yami.
Ye singake hlukani zulukandaba. Nanzi ezinye indaba ekade sikhokhela lamhlanje. Uhulumende ukuthi uzakhuphula iholo lababalisi abafuna ukukhalala umsebenzi. Ezinye izalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kazingacabangi ukuthi zibuyele ekhaya. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube.